uSteven Makhupe uyangimangaza uma ekhuluma esithi yena nguye upresident njalo yena wa-elektwa. Nxa kuyikuthi lokhu akutshoyo kuliqiniso kulabalandeli bethu abathatha udaba lelo balihambise emakhothi olokwa-aphoyintwa kukamjuri lobakujamisa. Siyahamba emakhothi indaba yaphenduka badliwa ngoba ncani namhlanje nxa yena evuma ukuthi kulo mjuri kulothamisa kutho ukuthi kule nto eyayenzakalayo la. So lapha ufuna ukusitshela ukuthi amakhothi i-judgment wa-aphila iyatshintshwa yini ngoba tinasukuzwana okutho ukuthi amakhothi atsho ukuthi silandeleleni i-constitution. So leyo yena ayikhulumayo mina angikwazi ukuthi uyithatha ngaphi ngoba akula ku-MDC akula muntu owavotelwayo unamandla wokuthi aphume nomgoqo eyedwa ngokuthi wakhethwa. Njenge-standing committee yona umsebenzi wethu ukuthatha imigoqo ye-National Council yiyo kumele siyoyifeza ngendlela esabe sithele ngayo ukuthi siyifeze. Hatshi ukuthi umuntu owavotelwayo abe sesithi yena so akula National Council yena ngiyo sitshela abantu kokwenza. Aso talk show. Lokhu ngathi kwenza uzakwenza emzini wakhe kodwa leli yibandla elabantu abayilandelayo and abanikazi bebandla i-National Council.
Ye kodwa ke yena khonoko ngokukhuluma ukuthi uJamisa uthi hayi yena akakwazi ukuthi nguye obamba isikhundla lesi lina likubona ukuthi uphakathi khonapho uJamisa nguye osibambileyo phela.
Kuyamangaza uma esitsho njalo uVice President Makhuthi ngoba sonke besisazi ukuthi kulongazwanani phakathi kwabo. Ubaba uJamisa upresident uTsvangirai ezetheka ekte wafonela uMakhuthi wahlala phansi for 30 minutes ekumangodaba ukuthi no kumele sibize i-standing committee ukuthi sizame ukuthi ingane siyakulungisa umuntu lokhu. Yena ngawakhe amagama uMakhuthi wathi khona yena kanelisi ukubuya ku-standing committee yangkhona ngokuthi lo mkhuhlane kobulawayo wathi wasuka iHarare waya kobulawayo. Ubaba uBhebhe ubaba uJamisa wamfonela futhi wathi file standing committee uBhebhe wathi khona ngasozanelisabe khona ngokuthi abesetheki ngomsebenzi. Wafonela ubaba uLovemore uLovemore wathi khona kanelisi ukuthi abuye uphuma isikhathi esifitshane ukuthi abuye emhlanganweni. UGuthu wathi yena ngasozanelisi ukubuya ngokuthi umkakhe unomkhuhlane wethukela usemgijimisele esibhedlela. Wakhuluma nobaba uMjingi futhi ubaba uMjingi wathi yena kabuye sahamba sayahlala. Yasehlula indaba sayithatha njenge-recommendation ukuthi hayi asihambele kule-executive iyecuzeke nakhona ngayo. Ubaba uDouglas Montora wafonelwa naye ithumba uJamisa wathi yena ule case ngathi eGweru but uzabuya wabuya tibihle. Yasuka indaba kutende kwemithi ihamba kune-national executive yafika kune-national executive kwathiwa khona ubaba uJamisa ka-ekte but ka-ekte okwamavika amabili. Yasuka injalo ubaba uMontora naye khona yasuka yaya kune-national council. Ithi ifika kune-national council ne-national council athi no ukuthi ubaba uJamisa ekte siyavuma kodwa esingakuvuniyo yile indaba ye-2 weeks ngoba uma sikhangele okwenzakalayo lapha sesisiya kukhetho ubaba ngasekho vele kuzakuzwa kuzoxokozela. Sizadinga umuntu ozamele kanga niyalalisa ukucikezela leli silungisele lukhetho. So kusekelo sombuso siyapha i-National Council amandla ukuthi babangezelele kule section kwi-constitution ebavumela khonokho bayithatha le bathi hayi i-2 weeks kasiyifuni asithatheni 1 year.
Zobuya futhi lo daba lokuthi utshayiwe khona ngale ke uncwatshwa umnumzana uTsvangirai. So ke uthi yini elithuma abantu ukuthi baze eGarabha kancane so linalithini ngakhonokho?
Lokhu sababa lasaba libandla kusukela ngo-1999 yikhe sasitshaywa yikhe sasibulawa sibulawe lizihlobo aliphi langeli lodwa lapho elake lezwa kuthiwa khona ibandla le-MDC libisele litshaywa asikaze. And ubaba uTsvangirai lapho wayecacile ukuthi noma sokubomvu ziwa sokumnyama akula muntu ozaba lodlakela nxa ehlukuluziwe. Udlakela kaseluhambisenini kumabhodrumu siyedinga esokufunayo. Khathesi ukubhubha kwababa kuthule kwathi zilikele zokuthiwa kube lobudlangudlangudlangu. Umama Makhupha uhambile egoli wayathatha umzimba kababa wabuya yinjani bengamenzanga ukuthi wamuntu wange-airport esebuye lo mzimba ukuthi uhambe wathatha njani umzimba kababa uTsvangirai yena enguye akade hlambaza ubaba uTsvangirai umembiza emhlanganeni engabuyi.